inhlanzi yokuya Progressive Residents Association besegwaqa lezinye inhlanganiso kucutshungulwa ngodaba lokufaka okwenzakala koBulawayo olwe-23 International. Abanye bathi 23 investment ndawonye loBulawayo City Council. Okuphumileyo kwemhlanganweni yikuthi abantu kabathabanga ngendlela amakampani noma ama-contract oBulawayo enziwa ngawo. Isifiso sabantu yikuthi ngabe kuyaqala kukhulunyiswana kucutshungulwa ukuze kuphunywe ngemali ezakwamukelwa ngabantu. Khonokho-ke kubangela ukuthi esikhathini esiningi nxa kuthiwe kwaba nama-contract angazangacutshungulwa ngabantu kugcine sokusiba lokungasuthiseki emphakathini. Inhlanganiso yokulwa Progressive Residents Association siyaphatheka-ke ekuxoxisaneni kulezi zindaba.
Lingathi linabi vele lishoseni.
Inhloso yikuthi i-parking ayibe khona, i-parking ayibe ngamakampani akoBulawayo, i-parking dayeneliseke emphakathini ukuthi abantu benelise ukubhadala leyo mali. So yikho njengamafishane singathi kuphumile ngoba inhlawulo ekhona kathesi iyenza ukuthi amakampani alahlekelwe inzuzo. Abantu nxa sebesuka besiyapaka kanti edorobha bagcina bengasasondeli lapho kumele bapake khona bathengi. Ngakho-ke amabhizinisi amaningi alahlekelwa inzuzo akade khangela ukuthi bayithole.
Ngingathi lenkohlakalo yini eliyicabangelayo lapha ekukhethweni kwenkampani?
Inkohlakalo ngeke iswelakale ngenxa yokuthi nxa ikontraka isayinwa ngasese abantu bengaswanga yonke imininingwana yayo. Kuyabe sivele sesikubone ukuthi kusho ukuthi kukhona ukubanjwana, ikhona inkohlakalo kwabantu okwenzakeleyo ngenxa yokuthi ngabe lokungayisikho lokho abantu bezaswa kube sekungeni yonke into sebekayise. So yebo ye, ngingathi ukuthi ukukhwabanisa kube khona ngenxa yokuthi khonokho kwenza ukuthi abantu bamhlelwe yikho kanye ekucabangelayo.
Uqinile kulesivumelwano yini ukulungisisa lolu daba?
Abe-23 investment baveze ukuthi konke okade kukhulunywa abazazama ukuthi bakukhangelisise, bakucubungule, balungisise lapho kumele balumbe khona. Kodwa-ke siyaphambili sithi council bayitshele ukuthi ingenzi ulutho ingangcosanga ama-stakeholder ngenxa yokuthi ngaso kulo dubo yikho kwafikela khona umvakashi kusibili. Kodwa-ke besenza imithanithani yabo kabancuthi bangakho bekhangele ukuthi konke okuzathi kwenzakale koBulawayo council ibize ama-stakeholder.